o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla zinye kumfumfu 2024 ngukip Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Izakhamizi zikhala ngokuthi beqeda ukuhola i-rate ihle yakhwela yaba double, kusho ukuthi umuntu uhole half the salary.
Izisebenzi zithi kazisoze zenelise ukuthenga impahla njengenjayelo ngenxa yokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold.
Kunzima kakhulu, sivusa every day, ezinye azigcina zisehlula sibili.
Izakhamizi ezinye ngePlumtree zithi azikwazi ukuthi zizalima ngani lonyaka ngoba ziphelwe izinkomo lamadonki. Kulabatsha abathakazelela i-artificial intelligence labanye abayesebayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulandela inyathelo elithethwe libhanga lelizwele leReserve Bank of Zimbabwe elokuwisa amandla eZimbabwe Gold kumbe iZiG ngesilinganiso esedlula amajumi amane ekhulwini. Abasebenzayo bathi abasoze benelise ukuthenga impahla njengenjayelo ngoba intengo yazo isikhuphukile, kodwa iholo labo lilokhu liphansi. Ukuze sizwe okwenzakalayo koBulawayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Izakhamizi zikhala ngokuthi beqeda ukuhola i-rate ihle yakhwela yaba double, kusho ukuthi umuntu uhole half the salary. And esikunanzelelayo ukuthi ama-shops anjengabo-TM, ama-prices they've gone up kakhulu. Nginganika umzekelo sokuthi ngathi ngithenga i-2 kg yesepa, it was $12, equivalent to $12 for TM. Ngahamba like in a different shop, ngayithola about $5 something. So amashop anjengabo TM, ama prices abo have really gone up. And then in terms of transport, public transport, ibivele isebenzisa mainly ama-dollars, ama-US dollars. Lapho buthola ukuthi umuntu mebube ebhadala dollar for two, or engabhadali idollar ajintshwe i-5 rand. So that has not, khona lokhu akukajintshi in terms of i-transport, ngoba vele i-transport ibivele isebenzisa ama-US dollars. But ama-shop amaningi akade esebenzisa i-ZiG, sibona ama-prices ekhwelile kakhulu, especially ama-shop anjengabo-TM Hype.
Lo ngunkosikazi Permanent Ngoma, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekoBulawayo. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani kwezinye izigaba zemaphandleni, sixoxele umnumzana Witness Khulu Khumalo, ukansila kaward 1 eJolojo.
Kuzwisa ubuhlungu ukuthi imali yangakithi ebizwa ngokuthi yiZiG, obekuthiwa yona ixhaswe igolide, ngeke yehle kodwa bese isiwa kanjena, bese kuresulta into ama price esenyuka ngendlela eyisimangalisa. Lokho kushiya siubambe ngowenzansi ukuthi uma bewethembele kuyona iZiG, ubhenka kuyona, uthenga ngayo, usenza ibusiness ngayo, namhlanje ushiyeka ungumuntu osengena. Ngapha eCholocho i-currency esebenza kakhulu noma belikhona iZiG, ngoba besingakaze siliphathe ngesandla ngaleyo ndlela exakileyo. Bekusenzeka nje abantu baliphathe uma beswayipha, ya bethenga ngamakhadi kanjalo. Kodwa-ke ama-price okwenza ukuthi enganyakazi okanye engasheki yikuwukuthi kusetshenziswa kakhulu i-rand. Yonke into ithenge South Africa okanye Botswana, then bese ithengiswa futhi ngalo i-rand okanye ngama-US dollar. Ngoba kwazise phela lapha ngakithi akunama-banks, umuntu ohlala emagweseni kuba nzima ukuthi imali yakhe ayifake ebank. Into eyenzakalayo ukuthi uma enesitolo uzothengisa isitolo sakho, uma eqeda apha ayo-oda kube yindlela imali erothetha ngayo.
Lo ngumnumzana Witness Sikhulu Khumalo, ukansila ka-Ward 1 eJolojo, esikhulume laye esegcobohholo line kunale eJolojo. Kudaba olufanayo, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo kusasa we-State of the Nation Address. Ukhangelwe ukukhuluma kabanzi ngokuwa kwesisindo seZimbabwe Gold lokunye okuhambelana lezomnotho kanye lezombusazwe. Njengoba isikhathi sezulu sesisondele, izakhamizi eziningi zithi aziwazi ukuthi zizalima ngani lo nyaka ngoba ziphelwe zinkomo lamadonki ngenxa yendlala. Izanumsizo omkhathi zithi izulu liza kuba nganeno lo nyaka nxa kuqathaniswa lanyaka enye. Uzokunike ithemba abanye asebeqalile ukulungiselela ukulima. Esabelweni seMatoran South kuphela sokuphe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4,000, njalo uhulumende kude elizweni lonke jikelele kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2 million ngenxa yendlala lonyaka. Untukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Moki Ncube, isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo engumculi.
Thina ngapha inkomo kunzima ntunga lapha, inkomo mpela kunzima kakhulu. Sivusa every day, ezinye zigcina zisehlula sibini. Indlala yenkomo akunzima ngani ngoba ma uvuka nje uthwele ibhavu uzathola ukuthi inkomo iyakulandela. Kutho ukuthi inkomo phela okwamanje zingatshontshe kalula ngoba ingakubona nje ungathwala utshani kuphela kumbe ibhara ingakulandela izizisu kakho makhulela izofika ekhanda mhlophe ngenxa yendlala.
Ungathi ziningi yini inkomo esezifile khona ngapho?
Akufa mpela ayikhona. Vele zaqala ukufa khonapho ngabo June, vele inkomo zaseziqala ngalo nyaka bekungalalutho. Akathesi ke vele siya ku-August, layina linyanga isikiyo sokulobunzima. But imbona sisiya phambili ko-October, hayi lapho ke siyaba singasahlinzi. Hayi ngoba kulobunzima kulanto eziyidobhayo, awukufa mpela. Hayi sithwele nzima futhi asikwazi. Lohulumende wayethe uzasincedisa sabhalabhala kuthiwa sifile inkomo ukuthi zingaki ezicubayo. Lokhu silindile. Intunga mpela kasikwazi lokuthi uNkulunkulu wasilahla njani. Inkomo akusela mpela silakho lapha lokulima sikwazi ukuthi sizalima ngani. Sokufanele uhulumende asizame ngamatherekitha kodwa sibone ukuthi siyakwanisa ukulima noma inhlanyelo singalayo.
Isimo samanzi sona sinjani?
Amanzi kulobunzima. Akusela lona idamu elilamanzi. Akusela lona idamu elilamanzi. Sokusila bona laba balezikotshi abanye bagebha. Imigodi ibabangathi bayasurvivor ngokunathisa ngoba inkomo makunje ziyazifanele zinathe every day. Kuthi ke le mgodi kahulumende ilobunzima. Ilensimbi ezindala ifa every day. Sokuceliswa kubona laba abanye abale migodi yabo. Hayi amadamu asikhulumi ngawo, into ezacitha kudala ntu.
Umnumzana Moki Ncube, isakhamizi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi, bexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Noma nje leZimbabwe lesithi liqhuba umbuso kaZulu ogxile kusisekelo sombuso welizwe osekelwa lidale leparlamente, iparlamentary democracy, kuningi ongafundwa indlela eleMelika eliqhuba ngayo ezombusazwe lona liphansi kombuso we-representative democracy. Intatheli zendaba yeStudio 7, umqondisi Dube usedulela lolu daba ngokugceleyo eseGaborone kwele Botswana.
Elemelika liqhuba umbuso walo ogxile kakhulu ubameli kwezombusazwe kuyibo abathatha izinqumo esiphathelene lokuqhutshwa kwelizwe i-representative democracy. Lokhu kuyehlukana lendlela eleZimbabwe liqhuba ngalo ezombusazwe kusetshenziswa kakhulu isisekelo sombuso ukuthi kulandelwe imithetho nedluliswa lidale lephalamende i-parliamentary democracy. Noma kunjalo ingcwethi kwezombusazwe zithi kulesikhala uma uqathaniswa indlela elemelika leZimbabwe aqhuba ngayo kwezombuso. Ingcwethi kwezokuthuthukisa umnotho kaZulu umzana Thabang Nare yena ohlala kwelemelika uthi segelo sombuso siyaqhakathekiswa kakhulu kwele Melika.
Bayiqhakathekisa iconstitution yabo abantu beAmerica baphila ngayo le flag yelizwe bangayifela lokuyifela ukuthi be defend eAmerica. Yebo amaZimbabweni labo balwisana lama British ukuthi bethole inkululeko. Kodwa okukhangqathekile yi one man one vote.
Unare uthi noma kunjalo wathi ngokuya kwesikhathi leZimbabwe laphuma kunjanji yokuthi lilandele isisekelo sombuso njengalokhu elakuhlelayo.
Ukuthi kubuse ngintando kaZulu yelakho kwakuyinto eyayiseduze kodwa ngokuya kwesikhathi khanya into elahlekileyo eZimbabwe.
Ocubungula ezombusazwe ekwele Zimbabwe umnumzana efidlela Ncube uthi amazwe omabili ayalwisa ukuthi uhlonishwe isisekelo sombuso omabili engafunda okuthile kwelinye.
IMelika kunenge ekwenza kahle lanxa ingakafika esibangeni sokwenza konke kahle iZimbabwe engakufunda ikwenze eZimbabwe kuyisebenzele kakhulu iZimbabwe. Kanti ke lanxa nenge laseMelika lingakufunda njalo ezweni leZimbabwe.
Umphenyi kunhlanganiso ye-Electoral Institute for Sustainable Democracy kwele South Africa, Mnumzana Thembelani Mazibuko uthi kukhona eleZimbabwe elingakuntshintsha ikakhulu ekukhetheni abameli bedale lephalamende ongaphathisa ukuthuthukisa umbuso wabantu.
Constituency-based systems have proven to be an outdated way of electing.
Ukusebenzisa ukukhetha amalunga edale lephalamende kuhamba ngezigaba zokhetho ubuyisela emuva. Kungcono ukusebenza ngokukhetha inani i-proportion representation okuyiwe thuthukisa umbuso wabantu ngabantu.
Umazibu ugcizelele esithi eleZimbabwe kumele liyesule ukuvumela imali engena ivela kwabasekela amaqembu bengaphandle kwezombusazwe ikakhulu ngesikhathi sokukhankasela ukhetho. Okubandla lezano PF umzana Guda Masaka uthi umbuso wabantu ngabantu kwele Melika uyaphathisa ukuthuthukisa ezinye inhlangothi kwele Zimbabwe kodwa usola okunye okwenziwa yilizwe leli.
Bathanda ukubhebhisa okungazwani okukhona kwezepolitiki bona laba abe-America.
Ukusebenzisa i-representative democracy njengalokhu kwenzakala kwele Melika kunconywa ukuthi kukhipha umthwalo wokuqhuba ezombusazwe kuZulu kufake ezandleni zalabo ababe bekhethiwe ukuthi baphathe isikhundla. Njalo lolu hlobo lokubusa lusebenza kakhulu emazweni amakhulu afana leMelika, kukanti parliamentary democracy ivame kakhulu kwele Europe kanye lamazwe ayengaphansi kombuso wamangisi ogoqela eleZimbabwe. Ngaphansi kwalolu hlobo ibandla elilamalunga amaningi edale lephalamende yilo eliphiwa amandla amaningi okuqhuba umbuso. Ngumqondisi ube wendaba ze Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran selihlasela ele Israel ngamabhomba amamissiles elizweni lonke jikelele. Ele Israel City seliwise amanye amabhomba la. Kukhanya ngazani ke ele Melika lithi lisakhangele ukuthi kwenzakaleni kulelo lizwe. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ibutho lakwele-Israel selilamasoja asengene ezansi yakwele-Lebanon lapho elilwisana khona le-Hezbollah. Ele-China namhla linanza iminyaka engama-75 yokubusa kwebandla le-Communist Party. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Wezi patelene leMelika.
Ukhetho lukamongameli abasekeli babancintisa kukhetho oluzayo uJD Vance loTim Walz bakhangelelwe ukuba bazanqikelana kungxoxo mpikiswano yabo yakuqala lokugcina namuhla kusihlwa. UTim Walz loJD Vance bazanqikelana kungxoxompikiswano le okuzaba okungela abantu njalo ezakhokhelwa ngabantu ababili okwehola lengxenye. UVance ongusenator weOhio ongumsekeli kaMnumzana Donald Trump uthi ingxoxompikiswano le izaveza ukuba ibandla leRepublican Party lizavikela njani imingcele njalo ngendlela elizathuthukisa ngayo umnotho weMelika.
It's an opportunity for me to get to tell the American people how I think we can make their lives better and how Donald Trump's policies can make them more prosperous, can make the world more peaceful.
Leli lithuba lokuthi sitshele abantu beMelika ukuba siza kwenza njani ukuze impilo zabo zibe ngcono bathuthuke njalo lokuthi uTrump uzavimba abokuza ezansi yelizwe singenza lokhu sizanqoba.
Walz ongusibalukhulu wesabelo seMinnesota ungumsekeli kankosikazi Kamala Harris uthi ibandla leDemocratic Party lifisa ukunceda kakhulu izisebenzi zeMelika hathi laba abaphikisana labo abalomunye umbono.
Like all regular people I grew up with in the heartland, JD studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on.
Njengomuntu wonke ngakhulela enzikini yendawo le hathi uJD owafunda eYale esekelwa izinothi zeSilicon Valley wathi esephutshe izifundo zakhe waloba ugwalo ethethisa uZulu. Yeyi ayisiyondlela yokuphila labantu leyo eMelika. Ngifisa ukulitshela ukuthi ngimelele ukuya kunxoxa impikiswano le ngiyebhekana lendoda le.
UVance wayezonda uTrump wanqoba kukhetho lweSenate esekelwa nguye okwamanje ulandela uTrump olesihloko sokhetho esithi America First.
Enemies and a lot of Democrats call us populists like it's something of an insult. But if being a populist means being on the side of working people rather than the powerful elites.
Angithi liyabona khona manje amaDemocrats athi sizenza ominamina abakwenza engani inhlamba. Nxa ukuba ngumina mina kusitsho ukuthi ngisekela izisebenzi kulezinothi akube njalo ngisekeleni.
UVance usanda kutshela inkokheli yamazwe akuzwekazi le-Europe ukuba kumele benike imali ele-Ukraine ukuze lilwisane lele-Russia elihlasela ngamandla. Walz uthi uVance loTrump bafuna ukudiliza ubukhokheli beMelika. UVance uthi unkosikazi Harris uthwalisa nzima izisebenzi hathi abantu bokuza.
When Republicans used to talk about freedom, many of them actually meant it. They weren't going to turn their backs on our allies. They weren't going to leave Ukraine to themselves.
Abakubandla ama Republicans babejayele ukukhuluma inkululeko besijo khona lokho ngempela. Babengeke babalekela abasekelana labo. Babengeke bayekele ele Ukraine lisilwa lodwa.
UVance uthi unkosikazi Harris uthwalise nzima ezisebenzi hathi abantu bokuza.
What Kamala Harris seems to want to do is to give all the benefits of American citizenship to people who shouldn't even be here, and that's going to bankrupt this country.
UKamala Harris ufuna ukuba izithukuthuku zabantu beMelika ziphelele ezandleni zabantu bokuza okungamelanga babe kuleli lizwe. Lokhu kuzabuyisela muva ilizwe leli njalo kwenze kube nzima ukuthi abantu bakuleli bathenge izindlu, bethenge ukudla lokunye okubancedayo.
Walz uthi uTrump ngusomabhizimusi ongeneko zombusazo ukwenzela ukunothisa abanye abanothileyo.
Rig the economy for those at the top and screw the people at the bottom. That's what they do. Your costs go up. They repeal the Affordable Care Act and bring us back.
Inzuzo yomnotho ebisezandleni zabanothileyo abantu abaningi besidla ingqoqo zomlomo bafuna ukuthi kulahlwe umthetho wezempilakahle o-Affordable Care Act kukhulunywe ngokugula kwabantu baphungula i-Social Security le-Medicare okwenza umama aphile engabimpofu.
Le yingxoxompikiswano yokugcina kungakenziwa ukhetho mhla ka-5 kuLwezi okwamanje abanye abantu ezabelene ezijiyeneyo sebeqalisile ukuvota. Lolu daba lulotshwe intathelizindaba ye-VOA uScott Stearns lalethulela yimi uDaba Kancube oweStudio 7.
Kulabatsha eZimbabwe abasebenzisa imitshina elobungcitshi obuphezulu ukwenza imisebenzi etshiyeneyo yayisenziwa ngabantu obizwa ngokuthi yi-artificial intelligence, kube labanye njalo abathi ngabakayifinyeleli. Kubika uTobias Mutsingwa.
Banengi abasakhulayo ikakhulu abasemadolobheni abathi basebenzisa i-artificial intelligence eZimbabwe. Omunye othakazelela lokhu nguZeluleko Zetmoyo ohlala koBulawayo.
Iyancedisa yona ukuthi umuntu enelise ukuthola imfundo leyi ekhangele ngqo ubuntu bakhe lokuthi yena ungumuntu onjani. Nxa wena ungusomabhizimusi, kuyakuncedisa ukuthi ube lokumemethekisa kwalokho okuthengisayo, sikhanyele njalo kulezi ezempilakahle.
Baningi abalombono lo, labanye abasola i-artificial intelligence besithi ilakho ukusetshenziswa ngendlela ezingaqondanga. Unolwazi Ncube wakoBulawayo uyayisola kakhulu i-AI.
Ngezikhathini zanamuhla umntwana engaphiwa umsebenzi ufika athathe nje omakhalekhukhwini abhala kubhalayo asende, akazihluphi ukuthi abale azwisise. Hayi, abantu sebethembele kakhulu artificial intelligence. Abantu abaningi bazibona besemaphethelweni abo ngomsebenzi ngoba kuba nezinto lezi ezibunjwayo ama-robots.
ULydia Banda osebenza kunhlanganiso e-Women's Institute for Leadership Development uthi yebo izinto zeziguquka emhlabeni wonke jikelele, kodwa akumelanga abantu besebenzise okwamanje i-artificial intelligence.
EZimbabwe akuningi ekumele siwenze for now. Sengikhuluma ngento ezinjenge-technology, infrastructure development, maybe in the next 10-15 years, that is after sesikwaze ukufaka kahle ama-priorities ethu.
Kuyini i-artificial intelligence? Umnumzana Mbolisi Ndlovu ofundisa ekholitshini lemfundo yaphezulu eLupane State University uthi i-AI yenza engani imitshina ile ngqondo njengabantu.
Ikwenza imitshina kumbe imitshina elamakhompyutha ukuthi yenze izinto ezingenziwa ngumuntu kumbe izinto ezenziwa ngabantu. Kwese kukhanya ngani imitshina leyo ile ngqondo, iyacabanga njengabantu, igcine zisenza izinto ezingenziwa ngabantu.
Umphathintambo obona ngezemitshina yakulezi nsuku, uNkosikazi Thathenda Mavetera, usanda kutshela amalunga edale lephalamende ukuthi uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho ozalawula ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence eZimbabwe.
So it's a matter of us making sure that we've got the right policies put in place and we've got the right framework.
Njengohulumende sibona ingathi ukusetshenziswa kwemitshina ngaleyi indlela kuhle, njalo siyakusekela. Osokusele ukuthi kubekwe imithetho ezanceda uZulu ukuze asebenzise leyi AI ngendlela eqondileyo. Lokhu yikho esesikwenza.
UNdlovu uphinde wathi kumele abantu beqaphele indlela abasebenzisa ngayo i-artificial intelligence ngoba ilakho ukuphazamisa, ikakhulu ngesikhathi kungakabunjwa umthetho olawula ukusetshenziswa kwayo eZimbabwe.
Zivele zikhona izigangi ebantwini, ikakhulu abatsha bona laba osuthola ukubana kulokuthi basebenzise imitshina leyo ukwenza okuhle sokubafundisa ubuvila. Abanye njalo sebesebenza ukuntshontshela abantu besenza kuthiwa yi-cybercrime. Siyawuzwe njalo abantu bekhala ngama-Photoshop uzothiwa kubonakala ifoto yomuntu emilozibani ngaphi, kanti akula foto enjalo, ifoto leyo ibunjiwe yakunjwa ngecomputer kuhenganyani ngabantu ade bemendawonye besenza khonokho kade bengamelanga bakwenze.
Loba kukhona okubi okungalethwa yi-artificial intelligence, ezinye ingcwethi ezisebenza labatsha zithi abasakhulayo kabasoze bekubalekele lokhu, kodwa kumele bakusebenzise ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, itshona njani? Njani lonke lapha elikhona? Yimi njalo ukhona besengukhohliwe. Ngithi mina ubaba umlankagwa akhumbule phela laba bamfaka phezulu abahleli khona, angabakhohlwa. Mhlawumbe niyayikhipha imali laba abaduzane laye bavalele, bayavala, asikwazi. Nanga amaoveta aphela awala lutho, kwenzakalani imali kwezikhulunywa everyday kuyakhulunywa ngezimali kodwa ayikho into ephumayo kuyabhalwa kwabhizi bayasibhala basenza yonke into ayikho into ephumayo mhlawumbi wona uyakhipha ngapho labo abaphiwa endawo bayavala abafuna sithole lutho asikwazi ukwenzakalani sesidiniwe ngokubhalwa njalo nje bayasibhalaza ayikho into ephumayo uvictor mbuyenkaya usithi kodwa kamela ake nisikhuphule into zethu please siyacela Sapho saphela sizingenza silalo nje silento zethu uhamba njani
Uyazi abantu bezalo bayayangisa kakhulu ungathi nje abafundanga oro ngabantwana abancane nje abangazange bangena ama crash kusho ukuthi manje bazogijima baye America batshela amazwe ase America ukuthi kumele basule izijeziso lezi kungani bona bangakhiphi izijeziso ngapha kithi thina sizalwane zalapha ngoba ukuze baphiwe izijeziso ngale ngaphandle kwamazwe indaba zokuthi amalungelo oluntu akekho ngapha siyajeziswa siyacindezelwa ngamalungelo ethu so yiliphi ilizwe lingakuvuma khona lokhu ukuthi lizosula ijeziso ngapha kusasenencindezelo sikhuluma nje kuboshwa abantu for mahlayana abantu abanganamlandu abantu nje isuspect izoqeda 3 months 6 years ejele suspect ithuliswa namhlanje iphume iyekhaya ibuye futhi iphiwe idate yayo ukuthi izenini ngolwesingaki hayi lokho abakwenzayo sha akuyayangisa shem
yes sanibonani ku studio 7 njani khuluma lo nyathi la akade nihlala nizama ukuthi ngikhulume emsakazweni azidojwa thini niyathiwe mntakazi protest for change hayi badala niyavele kuyamangalisa ukuthi kulo muntu umpela ophilile egando ongathenga izimoto abantu belamba abantu bebulawa khona manje anti lezi ukuthi abantu bayafa ngomkhuhlane wengqondo abanye bayazibulala ngenxa yezitresi zokuthi ilizwe libolile kanti bona babhizi bathengelana izimoto lezintu nomnankagwalaba ngazi ubaba lo mna ngazi ukuthi unabo abantwana nje mpela or kukhona okushoda ekhanda lakhe I don't think ukuthi unomali lo baba lo khona okungahambi kahle kuye ngoba umuntu onomali ngeke ayenze kanjalo umuntu onomali azinduna zakhona lezi ezithatha izimoto ambonti ziphilile kahle emakhanda mayengabe phile emakhanda bemele bemtshela ukuthi mdala lokho thina sikufundi thatha imali le uyethengela abantu abagulayo ezibhedlela le abantu bayafa ezibhedlela kula ma-chemicals abantu alikeleleniini lala emsakazweni lapho kube li-interview abantu bezanu besitshela amanga lingajayi njani fike umphini abantu bayahlupheke ekhaya kula kudla vele okuthunyeliweyo amazwe ngaze ncedise ngokudla izanu pf ayinikeza abantu ukudla bayathatha bezidlelele ezihlobo zabo khona le-Harare
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo lani lilakho ukusipha kumbe ukusidumezela enu imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ulive namhla uhlelo lwabatsha ole the connection sixoxa ngenhlupho ezibhekanele abasakhulayo abangena kwezombusazwe lezamalungelo oluntu. Isikhathi savumi okwalamhlanje singakehlukani izihlobo sike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela izisebenzi zithi kazisoze zenelise ukuthenga impahla njengenjayelo ngenxa yokuwa kwesisinto seZimbabwe gold kumbe izinc izakhamizi eziningi ePlumtree zithi azikwazi ukuthi zizalima ngani lonyaka ngoba ziphelwe zinkomo lamadonki njalo ke kulodaba lokuthi ele Iran selihlasela okunye okumangalisayo kwele Israel ngamabhomba amamissiles ngakho ke ngapha kwele Melika bathi balukhangele lolodaba ukuthi luya ngapi bathi ke bazacela ukuthi kube lokukhumisana umlotha phakathi kwe Israel le Gaza khona ngale okuthiwa ke bakhijimisana le Hamas njalo lakhona ngale ke e Lebanon abakhijimisana khona le Hezbollah Hayi lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lingene ebulenjini bethu kungena ukukhelela ithi www.voindebele.com olibalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lalelani ke iLive Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.